Lingali chona njani zilukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo. Igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Ukulumende uzothina evele engenayo imali yokuthi ayisebenzi zakhe uzongena kanjani ukurana amakampani azimele wodwa? Yindlela nje yokuthathela abantu imali ngendlela eziphansi, ngoba siyazi ukuthi ukulumende lo vele ngaselayo indlela ukuthi angathola ngayo njalo imali, ngoba i-tax base yabo iphansi.
Iziphathamandla zenkampani ye-Green Fuel Private Limited zithi kumele uhulumende athenge izabelo ama-shares awafunayo kunkampani le ngentengo esemkambo okwamanje.
Imfundiso eziningi ezehlukeneyo zafika ebantwini, sebeyenelisa abantu ukuthi bayenelisa ukuthi noma umuntu ekwazi ukuthi kumbe u-HIV positive kumbe uyacabangela, abantu sebezinika isikhathi kathesi ukuthi bazinike bahambe bayehlolwa.
Inani labantu ababulawa ngumkhuhlane wengculaza i-AIDS libikwa liyehle kakhulu ngomnyaka odluleyo nxa kuqathaniswa lomnyaka ka-2012. Abantu abahlala duzane ledamu letokwe mkhosi abadilizelwe izindlu lizulu lesikhukhula kunyanga ezimbalwa ezedluleyo lamhla bemukele usizo lokudla lezembatho oluvele kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulomsakazo we-Studio 7. Iziphathamandla ze-Green Fuel Private Limited, inkampani elungisa umhluzi wechukela we-ethanol, zithi kumele uhulumende athenge izabelo ama-shares awafunayo kunkampani le ngentengo esemkambo owamanje ukuze iqhubeke ngomsebenzi. Umqondisi wayo umnumzana Graham Smith ulamuhla utshele ikomiti yedalelwe ephalamende ebona ngokwabelana ama-shares amankampani emazweni ukuthi ama-shares ayisilinganiso sokungamachumi amahlanu lanye ekhulwini 51% afunwa nguhulumende kumele awathenge ngentengo esemkambo okwamanje, hatshi ukuthatha nje kungela nhlawulo. USmith uthi uhulumende angakwenza ngale indlela kulakho ukunceda ukuthi kungagcunuli abafaka izigidi ezedlula amakhulu amathathu amadola eMelika, i-$300 million yokusungula inkampani le. Uhulumende ulamashezi angaba isilinganiso sokulichume ekhulwini 10% kunkampani le abanjwe luhlangothi lwakhe olwe-Agricultural Rural Development Authority i-ADA. I-MADCOM Investments yavuma ukuguqula isivumelwano eyasenza lohulumende kusungulwa i-Green Fuel esithiwa i-Build and Operate. Kwakumele ukuthi ithathe isikhathi eside ilokhe iyiyo ekhangelane lokwenzakala kunkampani le ingakanikezi ama-shares amaningi uhulumende. Okuningi asikuzweni kungxoxo yenziwe nguGibbs Dube exoxa ke lengcwethi kwezenotho umnumzana Walter Mbongolwane ecubungula ke lolu daba.
Uhulumende uzothina evele engenayo imali ayisebenzi zakhe uzongena kanjani ukurana amakampani azimele wodwa? Yindlela nje yokuthathela abantu imali ngendlela eziphansi, ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo vele ngaselayo indlela ukuthi angathola ngayo njalo imali, ngoba i-tax base yabo iphansi, abantu abasebenzi kule-unemployment rate efika 90%. So sebegombolozela imali lapho etholakala khona nje bathathe nje ngendlela abafuna ngayo.
Kodwa kutshoni khonokhu nxa befuna ukuthi bethathe inkampani le, kambe ayisozidilike yini? Njalo ebantwini bezimbabwe batholani khonapha?
Izodilika ngoba siyazi ukuthi khona uhulumende wezimbabwe ngesikhathi esidlulileyo ube namakampani amaningi, lamanje kunamakampani amaningi angaphansi kwahulumende. Kuphumile ngaphambilini ukuthi la makampani vele laba abaholi bala makampani bavele bazikholisa nje imali ehlanyayo ephezulu, okubonisa nje ukuthi khona nxa bethatha laphana yindlela njalo yokuthi khona bahuquluze nje umnotho welizwe ngendlela enye esabekayo. Yinto nje ofana ukuthi abantu basezimbabwe bekwazi ukuthi uhulumende lo vele kasebenzela abantu, usebenzela ezikhwameni zabo.
Umuntu nje Magaza babambongolwane utholani nxa kusenzakala khonokho?
Nxa uhulumende ethatha ikampani kuyakufuneka ukuthi khona na ikampani leyo uhulumende ezayisubsidizezafaka lokhu esithiwa ama-subsidies, ukwenzela ukuthi khona intengo yempahla eziphuma kuleyo kampani mase siyafika kumuntu mahlayana nje zehlise inani lentengo yakhona, ngenxa yokuthi uhulumende phela yena akana-profit ezintikona i-profit incentives kafuni ukuthi khona anothe ngakho ufuna ukunceda abantu. Kodwa lokhu siyazi ukuthi abakwenzi lokhu, bathatha nje besuke bethathe leyo mali efanele ukuthi iqhubekisele phambili umsebenzi waleyo kampani, bayidle ikampani lezi zicuke zizalwa zingasasebenzi.
So-ke kodwa-ke nxa sukhangele kambe abantu bangahlala phansi becabange into enje, kujoni kuwe njengomuntu ocubungula lokho kwe-omnoto?
La abantu vele sebephelelwe ngoba mla uvele uzavulala leyo nkukhu ebekela icamba, kutengisa ukuthi awuselayo indlela yokuthi wena uqhubeke njalo usiba nezinye inkukhu.
Hello-ke ngumnumzana Walter Mbongolwane, ingcweti kwezenotho, ubexoxa-ke ecingweni ese-South Africa.